Imotile yakhiwa ikhampani okuthiwa yi-Terracotta Private Limited, joint venture phakathi komunye umhlali wakobulawayo nomunye owe-South Africa. Yiyo ikhampani yakhona eza wakha imoli leyo.
Kutsho ukuthi kuyaqala nini ukuyakhiwa?
Okwakathesi sikhale ukuthi ngemva kwenyanga ezintathu soba zaqala khona, ngoba sokumele silungise thina i-council sikhiphe amakhombi laphana njalo lama-notice la okuterminate ama-lease kubantu abarente ama-shops khona phana lama-vendors. So legally we need to give them 3 months notice, but sasivele sibanikile ekuqaleni kodwa aselapse ama-3 months lawa, so sesibanotifya kutsha. So kuzithile ngokunyanga ezintathu siyabe sokuqalisa.
Iyabe inkulu okunganani imo leyi?
Into ezenzakala laphana kuzaba khona ukuqheliswa, ayikupheliswa, but siza kusebenzisa ubude bendawo kuya phezulu olizisesa like and say siyabe kuzawuba lezinye izitolo eziyabe zisesitezi ezinye ziphansi. I-terminus izofana ikhona but iyabe sivuke kunye omangalisa.
Manje bonabo okuthiwa bazasuka ikakhulu abaphila ngokuthengisa ama-vendors lawo bathini?
Labo abama-vendor asemthethweni besihleli vele sibonana labo bebekhona ngitsho emcimbini wayizolo. Bayavuma na bayakwamukela ukuthi bazakusuka, ngoba bavele bona ekuqaleni sasikhe besitshengise izindawo lapho abazafuna ukuya khona. So baye bakhanya bakabalahluphe, ngoba okutho ukuthi njengoba sizasusa emakhombi laphana kuyabe kungasela business yabo, ngoba akwenza abantu bebathengele ukuthi abantu babesiyagada amakhombi. So singahambisa amakhombi lapho kwendawo, yikho kuzamelela belandela amakhombi ngoba bona ezabe inhlanzi zithiwa ngamakhombi.
Wona amakhombi azabe kuya ngaphi?
Sinendawo ezijene, siza kuvuselela i-terminus ekuthethi Avenue along loBhengula Street, leyinye e-across kulobhengula Street la kulobhengula Street First, and nakwezinye indawo nje ezijejene ezikabo phambi kwabo wevali ngale ngaphezulu kubhashi kungani kule ndawo.
Sizwe kuthiwa imole izakhiwa ngalokhu okuthiwa i-build on and transfer, ungachasela abalaleli ukuthi kuhamba njani khona?
I-build and on and transfer lapho i-council isangena kwi-partnership contract, because i-council ya-advertise kumanye isikhathi ukuthi ofisa ukubambana ne-council ekuthuthukiseni indawo yenyaleyana. I-tender yasiwina yi-company okuthiwa yi-Terracotta. So i-partnership umsebenzela ndawonye we-council ye-Terracotta, okutho ukuthi i-Terracotta izathola imali yayo eyoyifakela phana ngokusebenzisa i-collector i-revenue, but kukhona ezabe kulethe ecouncilini i-percentage ezabe ilethe ecouncilini during that time. So ngemva kwesikhathi esithize iza kuyiphendukisa ecouncilini, isisiba nge-council 100%. Kodwa akutsho ukuthi ngeminyaka naleyo ingeye-Terracotta, i-council ayiyikuzuza imali edlela khonapho kule mali esizobe siyizuza njenge-council.